VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni weStudio 7 namhlanje ngolwesihlanu ebusweni mhlaka 13 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukusilela kwempopho kuyaqhubeka elizweni lanxa uhulumende ebumbe iqola elikhangelane lokuqeda lolu dubo ngozibandlela.
Amakhuponi kasozancede lapho kungenamkhona. Uhulumende kumele abone ukuthi impuphu iyatholakala inganda igcwale yonke indawo kokusoze kudingeke wona lawo makhuponi. Into edingakalayo ukuthi bayethenga amabele okuphandle abuya azongena ngendlela efaneleyo.
Uhulumende usevumela ukubhadala ezinye indleko ngedola leMelika ngemva kokufaka umthetho wokuthi kuzaba licala ukwenza lokho.
Nxa kuthiwa iBiopsi kutho ukuthi bafaka inarithi encane phakathi kwesigulane, bathathe mbijana ipiece yekidney bahambe layo bayeyikhangela ukuthi lile mkhuhlane enjani.
Idolobho leNew York ngolwesine lithethe isinqumo sokuthi igcikwane le-coronavirus selizaphathwa njenge-state of emergency, njalo indawo eziningi eMelika sezivaliwe okwesikhatshana. Zonke lezi ndawo lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ukusilela kwempopho kuyaqhubeka elizweni lanxa uhulumende ebumbe iqula elikhangelane lokuqeda lolu dubo ngozibandlela. Abagaya impopho bathi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe sokubadingela umumbu phandle kwelizwe. Phezu kokubumba iqula elibona ngalolu daba, uhulumende uphinde wasungula uhlelo lokunikeza uZulu amakhuphoni okuthenga impuphu ngemali ephansi. Kodwa udubo yikuthi lokhu ingatholakali leyo mpuphu ezitolo. Emkambo wensitha lapho itholakala khona ibiza imali ephezulu, kutsho isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Council Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Ayitholakala impuphu, lokho kuhlupha njengalokho kwakuhlupha endaweni eziningi, sekuhlupha kakhulu okwedlula ngozibandlela. Ngokuba ukuze uthole impuphu udinga ukuba kube lo hulumende. Into engekhoyo okwedlula impuphu eZimbabwe nguhulumende okwazi ukunakekela abantu, okwenza ukuphuma lamacebo angenza ukuthi ilizwe livuke ngendlela efaneleyo.
Amakhuponi ake akhulunywa nguhulumende ukuthi abantu bazawaphiwa benelise ukuthenga impuphu, wona ayatholakala yini, luyasebenza yini lolo hlelo?
Lubonakala kwezinye indawo kuthiwa bekuthengwa ngamakhuponi lapha lalaphana, kodwa asonto encedayo. Amakhuponi akhona athenga impuphu evela ngaphi? Into engekhoyo yimpuphu. Amakhuponi bangaze babe nangobhiliyoni kumbe 10 billion kumbe 100 billion, into engekhoyo yimpuphu. Amakhuponi kasozancede lapho kungenampuphu khona. Uhulumende kumele abone ukuthi impuphu iyatholakala inganda igcwale yonke indawo kokusoze kudingeke wona lawo makhuponi. Into edingakalayo ukuthi bayethenga amabele okuphandle abuya azongena ngendlela efaneleyo. Kodwa okwenzakalayo futhi abuya bona laba bantu amabele abethengwe ngaphandle afikele ezandleni zamasela wonala alezandle ezinamathelayo, bagayise impuphu bazibele. Abanye okunye bayekuphi inkomo, abanye bayethinithini, ngamanyana nje amanye ayesabekayo phakathi kwesizwe, into okufanele ukuthi ngabe siyalungiswa kudala.
Lungalungisiswa njani lolu daba pho Ncube, ngoba abantu bathwele nzima bayalamba ezindlini lasemakhaya lapha?
Okokuqala, nginethemba abantu kuyokuswelakala kwempuphu khona lokhu kulokhu abakubonayo. Kumele bafunde isifundo esikhulu ukuthi ukhetho luqakathekile. Ungaphiwa ithuba lokuvota, uvota ngendlela ukhangele izinto ozifunayo, ukhangele abantu abangakupha lezo zinto. Ungavoti nje ukhangele inhlanyelo yanamhlanje, ifertilizer yanamhlanje, irayisi yanamhlanje, ngokuba ngemva kwefertilizer, ngemva kwerayisi uzathwala nzima okunye okumangalisayo. Into edingakalayo nguhulumende ohlonipha abantu oletebo elihlonipha abantu okwaziyo ukuthi asuse icorruption lesi yahlala phakathi kwelizwe okwazi ukuyathenga amabele okwakhathesa akula mali yokuthi kuthengwe umumbu ngokuba umbuso ungamanga kahle akula muntu oletha izimali akula muntu ozohlanyela imali ovela ngaphandle ngendlela yokuthi ipolitiki yethu lamacebo kahulumende lezinqumo zikahulumende kazimanga ngendlela eyamukela osomabhizinisi abangalethi imali phakathi kwelizwe nxa imali ingekho impupha zisezibe khona usizi luzaqhubeka lukhona phakathi kwelizwe
ku-black market lapho etholakala khona impupho ithengiswa malini
impupho etholakala kakhulu yile evela ngaphandle iye yandile evela eSouth Africa evela eBotswana iyonga ithola ngabo 120 pondi kusiya phezulu nxa ube lenhlanhla usungachayisana le 100 kodwa kulapho ethengiswa ikhona le evela ngaphandle le angakithi inxa ikhona uzayithola khona lapho ngabo 90-100 la kusiya phezulu kodwa kayikho vele njengoba ngisho impupho yangkhona ungayithola lapha lalaphana ego kodwa iyabe ibiza imali ephezu kwale uhulumende ayibekayo akuthi uhulumende wathi $70.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association ubekhuluma ecingweni lo Ntungamili Nkomo weStudio 7 sehlulekile ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende ngalolu daba. Uhulumende usevumela ukubhadala ezinye indleko ngedola leMelika ngemva kokufaka umthetho wokuthi kuza kuba licala ukubhadala kumbe ukuthenga ngemali yaphandle kwelizwe. Kodwa imithelo yemisakazo amalayisensi intengo yamafutha ezimoto lokunye okuningi-ningi sokubhadalwa ngedola leMelika. Ingcwethi kwezomnotho zithi lokho kutshengisa ukwehluleka kokuvuselela umnotho kukahulumende lomphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Ncube uthe thatha intambo abanye bamncoma besithi ukhaliphile njalo uzavuselela umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kucheva.
Angiboni ukuthi benza ngoba uduko esinalo is not uduko olokuthi abantu akula mali lapha eZimbabwe. Uduko olukhona yukuthi abantu abala confidence ku-system ekhona kaphethe uhulumende ukhona kaphethe ilo uduko esinalo. So ama-policies even engabuya abantu abasathembi ukuthi uhulumende uyaba ekathela iqiniso ngoba sebekubonile ukuthi uhulumende lo uyaqamba amanga from time to time. Uzakhumbula indaba yezimbola ngo-2008 uzakhumbula njalo indaba yamabhoni ukuthi uhulumende uyaqamba amanga. So for that reason angibona ukuthi imizamo le izanceda kakhulu.
Kodwa yena umnumzana Mthuli Ncube siyakhumbula ukubana engakangeni lakuhulumende ngumuntu wayesithi ibond not lihambe kodwa sengenile kasakhulumela ngakho ubona njani
yilo uduko analo elokuthi nxa esebenzele i-JNPF ivame uba nama-populist policy okuthi abantu babenze ngani bayathaba for a few minutes kodwa kungasebenzi lutho. So ubona njengani yilo uduko aselalo khathesi lokuthi ama-policies asinika wona ngokuthi abantu bake bazuza i-relief okwesikhatshana nje kodwa uduko lungapheli. Izakhumbula ukuthi uba umnankakho uthi rande qala ukukhuluma ngama-subsidy ukuthi kuzaba ne-subsidy ebhubhu and so on. So into ezinjengalezo ezokuthi i-policy ye-ZANU-PF ayiqaphi ukuthi ihamba kanjani. Yikho osokumhlupho kwabomthuli ngoba imizamo yakhe yonke kumele njalo ivunywe i-police bureau labanye ama-organs awe-political party kodwa kuyabe kungasebenzeli bantu kuyawusebenzeli i-ZANU-PF.
Kodwa yona imizamo yakhe singathi uyayenza kungangeneli uhulumende yini kakhulu ezinye iziphathamandla
ungakhangela uzebona ukuthi isandla sikahulumende sikhona ngoba ungakhangela even i-statement sakhe esayizolo ube futhi yena i-reserve bank ingangenela ku-currency stabilization leyo when necessary. So nxa i-reserve bank abantu bengelathemba layo then uyasitshela ukuthi ingangenela ukuthi i-stabilize i-currency when necessary. So asabona ukuthi i-independence yangikhona e-system abayibuyisa iyabe ingaphi ngoba abantu abasebekhangele ukuthi kuzaba le system entsha kodwa ngokubona kwami i-system leyo iyabe ingekho ngoba i-reserve bank isandi lase-reserve bank siyasikhona sibili and i-reserve bank bayabengabona ukuthi khona labo leli elezimbabwe seligukuseka ngendlela abangayifuniyo bengangenela or something like that. So into ezinjengalezo ezokuthi uhulumende wesithi i-independent kodwa i-independence yangikhona singayiboni yikho okusenze abantu belahle iphepha.
Lo ngumnumzana Masimba Kucheba ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe wekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Nairobi kwele Kenya. Isibhedlela sempilo koBulawayo besifakatshelwe liqula lengcwethi kwezempilakahle ebezivela kwele Bilitane zizofundisa odokotela labongi ngokwelatshwa komkhuhlane wezinso kusetshenziswa ubuciko bakulezi nsuku i-biopsy le-peritoneal treatment. U-Ezra Chisaswanda we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqula lengcwethi ezisebenzela esibhedlela se-Durban Bethel England belikhokelwa ngodokotela Nitin Cole emveni kokunxusa izizalwane seZimbabwe ezihlala ukusebenzela eBilitane. UNkosazana Tosca Fairchild yena-ke ngumsekeli kandunankulu wesibhedlela se-North Staffordshire Combined Healthcare Trust. UNkosazana Fairchild uchasisa uhombo labo lweZimbabwe sokulezinye indlela zakulezi nsuku zokuhlula umkhuhlane wezinso kusetshenziswa i-biopsy ukuze kubonakale ukuthi kuyini kahle kahle okuhluphayo njalo isigulane singelatshwa njani okungenziwayo ezibhedlela zeZimbabwe.
Nxa kuthiwa i-biopsy kutho ukuthi bafaka inarithi encane phakathi kwesigulane bathathe mbijana i-piece ye-kidney bahambe layo bayoyikhangela ukuthi lile mkhuhlane enjani. Leyo nto abayenzileyo isile nyaka engafika 20 years ingakazi yenzakale empilo yikho bahambe bejabulile sibili ukuthi bakwanisile ukwenza lokho.
UNkosazana Fairchild uthi isibhedlela sempilo sidinga usekelo olukhulu njalo uzulu wonke kumele aphatheke ekuncediseni lesi sibhedlela umama ongakafiki esibangeni sokuthi awusalungiseki.
Sinesifiso sokuthi umsebenzi lo osebenze empilo siwenze okwesikhathi okungadlula iminyaka engu-5 sibuyele siyobona ukuthi kufundiswa lokho abakwenzileyo balokho bekwazi yini abakufundiswayo njalo banesifiso sokuthi bathathe uDr. Khajawo maybe no-Sister Nkomo la kulo sister omunye osebenza kakhulu sibili khonaphana esibhedlela u-Sister Nkomo ku-renal unit ukuthi bababise ngapha e-UK esibhedlela se-Dabi bazobafundisa bebone ukuthi bengayenza kanjani.
Isibhedlela sempilo silodokotela oyedwa owelapha umkhuhlane wezinso okuyinto emangazise iqula le-England ebelethelekele lesi sibhedlela. UDokotela Shepard Kajao nguye yedwa okhangele zonke izigulane zomkhuhlane lo empilo. Yena-ke ubonga iyincwedwe zeNgilandi ngomsebenzi wazo wokuzofundisa abanye bakhe kweleZimbabwe.
We are grateful with the visit that we had from International Society of Nephrology.
Siyajabula kakhulu ngokuvakatshelwa zingcwethi lezi. Kusebenzekile kakhulu. Bafundisile amadokotela ayizikhombisa lomongikazi abalitshumi lanhlanu. Kuqakathekile ukusebenzelana ndawo ni labantu abalolwazi njengengcwethi lezi.
UNkosazana Tosca Fairchild uthi ingcwethi lezi zithinteke kakhulu nezikubona esibhedlela sempilo lenswelo ezikhona njalo bakhangelele ukuqhubela phambili besebenzelana labanye babo besibhedlela sempilo.
Kuningi kakhulu abakushotayo esingancedisa khona. Amadokotela lamanesi basebenza nzima. Abanye bangikhona basebenza bengagqokanga ama-uniform. Maybe singakhangela ukuthi singabanceda kanjani. Ikakhulu engibone kushoda i-equipment lemithi. Ngisicela kakhulu ukuthi sibambane ukuthi into yokuqala sisebenze no-Dr. Coney, no-Dr. Kajawa ukuthi yini abakufisayo ukuthi sibancedise ukwenzela ukuthi i-renal unit yakoBulawayo ingavalwa.
Ingcwethu ze-Britain lezi zikhuthaza uhulumende Zimbabwe ukuthi athenge imitshina emitsha yakulezi nsuku njalo afundise odokotela indlela ezintsha ezingaduliyo zokwelapha umkhuhlane wezinso. Zithi njalo kuqakathekile ukusebenzisa indlela ezintsha ezelapha masinya umkhuhlane wezinso ukuze izigulane eziningi ziphephe, hathi ukuthembela kwelapheni ngomtshina we-dialysis kuphela. Yona ithatha isikhathi eside njalo imbadala yayo ingafinyelelwa ngabaningi. Imele isito 7 ligamana mungu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga ke Ezra Chisa Sibanda. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umnumzana Christopher Kotore owavuka uBova wabulala abantu abagoxela isihlobo sakhe omakhelwane lomntwana owayeleminyaka eyisikhombisa lomunye owayelomnyaka owodwa owayebelethwe kanye lonina elusulu eBinga umiswe phambi komthethwandaba kamantshi esetheswa icala lokubulala. Iphephandaba leThe Chronicle lithi umnumzana Kotore oleminyaka engamachumi amathathu owayefike kulindawo evela eGokwe utshele umantshi ukuthi wabulala laba abantu abahlanu ngoba wayetshona elephupho lapho ayebabona bemvakatshela belengulube besithusela ukuthi bazambulala lapho elele. Umantshi uthe umnumzana Kotore kufanele ahlolwe ingqondo ngodokotela ababili abazingcwethi kulokho njalo aphindele emthethwandaba mhlaka 24 kuyona le inyanga. Waxotshanisana lowesifazana wayebelethe umntwana emhlane wambulalela emasimini kwathi abanye wabangenela emakamelweni abo. Ubikwa wabophela inkomo esihlahleni layo wayigamula yafa waphinda wagamula lenkonyane yayo. Wabotshwa esebuyele kulumuzi lapho athi ufuna umlilo wokosa umumbu wethusela amapholisa ayesesililweni amdubula enyaweni andubana ambopha. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Salbonani basakazi beStudio 7 lani balaleli. Mina igama lami ngomama uNgangizwe. Ngikhathazeke ngomumo weZimbabwe ukuthi shwa ababusi bazadlala ngathi kuze kube nini, abakhathali ngathi ngisho lakancane abalandaba lathi ukuthi yini engaka ebenza bebe lenhliziyo ezilukhulu kangaka. Abantu bafa every day, abantu bayagula, akulamuthi, akulamaphilisi, akulani. Kanti ngabantu abanjani abantu abakhokhela iZimbabwe? IZimbabwe kulilizwe elinothe kangaka kodwa siye bengabayanga sihlekwe umhlaba jikelele ngenxa yabantu abalutshwana abaselfish. Hayi cha, ngiyabonga abalaleli lakini basakaza.
Unyoni, mina yabona into eyenzisa ubuhlungu ngendaba yokuba belokhu bekusiza emsakazweni lapho la bantu bezanu bekhalakhala besithi amasimu ukulima yokwenza ukuthi i-America ithathele ukuze khula amazwe alinywayo ukuthi i-America ngayo bathathelile ukuze ithathe iyabazonda. I-South Africa kuyalinywa umumbu ukhona esikudla umanje i-South Africa waye ngafakwa ama-sanction ngenxa yamasimu yabo. Bayenze i-land reform e-organized la bayephalamende kuyakhulunyelanwa eyabo yayibulala belungu isenzane kurethwa abantu kusenziwani ukuthi beyali besembusweni iyabazama ukuthi bebefake ukuthi yezwa kube nama-sanction. Ama-sanction ayaziwa ukuthi kathi uzamara abekho wathathwa ngumuntu ejelwa e-barbershop elizweni elikhululekileyo wanyamalala umuntu for good ondabanyana owafaka iBulawayo lwa baningi mangaka amabhesi ayehlupha usukulu zabantu ngo-2000 la komo uchuma unalo ugawule kathi sunomgwadi beza besitshela istori asifunda kulalela istori zabo lezi kuyasenza uzikhuluma amagama amabi engakhulunywa emoyeni. Kodwa into engicela nje ukuthi abantu abanjengangakuthiwa mina nginechance yokukhuluma nabo labo u-America bengiyatshela ukuthi bethi izanu beyishaye nge-sanction izanu yonke beshaye i-membership esemakhaya beze beshaye nohulumeni wakhona nedi ungalunga ekhaya ngoba lokuthi bayancengwa beloku besenzelwa angathi babakufa kwamagama abantu abayi-fringe babeloku besibangela umsindo emsakazweni. Sifuna ukuzwa iindaba zabo zemkhuhlane wokorona la silethelwa onto ozanu la besifakele into yabo. Amen.
Mina udaba lami engangitshela ngalo lapha udaba lomkhuhlane lokhona Bese ngikhalela izwe lakithi laseZimbabwe kulo sizi ngakhulu ngalo ngenxa yokuthi izwe lisemqokeni ngendaba yenhlupheko abantu bathole nzima ma umkhuhlane lo ungangena elizweni laseZimbabwe kungalamithi lokuthi abantu basizwe abantu abalezimali zabo baphuma besiyasizwa amazweni angaphesheya. So thina esingela mali nje uNkulunkulu ngaye engafaka isandla somusa bese kuthi sivikeleke kulowo mkhuhlane alubuyele emuva luyamemetheka luyaphambi kwelo hlupho olukhona eZimbabwe. Losizi kakhulu
salona masakazi bangazisa eHabroni abantu besindebeleni bakamthwakazi ngicela bangihle ngifisa ukubane abaphume entweni yokuncedisana lesikha ukuthi kungcwatshwa kugejwa amathambo abantu begugurawundi bangcwatshwe baphume kukho bengasetshenziswa isitha onguye umabulala. Into le ifuze ibe nendlela yokuthi nxa kuqalisa ukugejwa kugejwa sokuthweni sokuvunyelwaneni xa usengugebha ugqibela ugebha besiyangcwatshwa yikuvala ukuthi inani leliyana alibulalayo ligcine lingawelanga kugcine sokuphuma inani elincane. Nga ikhomishina leyi kayisiyo yesikhothamakhe okokuqala kufuze umuntu akhulume ukuthi ngoba nguye wayekhokhela atsho ukuthi wathi abantu labana kwabangu-20,000 bangaki sazi inani labo abalibhala kuhulumende bengakagejwa babekwa endaweni ezingaki bale mephu yokuthi babangcwaba ngaphi na ngoba sabanye abadlwaya izigwenya sabanye bachiseke ezindlini baba umlotha kushouthi labo bazasala phandle bangasabalwanga ngizakhethwa sibe babili sibe bathathu isiqambo ukuthi ubaba nangwana lo mali umami nangwana sibe sibabane sibe sibabathathu esigabeni sokuphelile kathi kulaba abachisele ezindlini batsha baba yimlotha kulabathathwa bangcwatshwa emigodini ekhatshana angxenye phandle kwakamphakazi naseziyazila leyo because funa ukuthi uhulumende aqala avume ukuthi bangaki lanxa inamba yakhe ingafanani ne-commission eyakhipha ukuthi 20,000 ababo bangaki ababulalayo. Okokugcina ikugrawundi eyiye ayisebenzisayo ukuquma abantu ukubulala abantu ingaphi ngoba akusela first brigade lapha lelizweni iphila ingaphi ngalesi sikhathi labakhokheli bayo o-company commander bobani bani sibazi abantu labo uhulumende ngakuvuma lokho kuyabe khanya ukuthi uzimisele sokungakhanjwa kuyegejwa-ke kungcwatshwa abantu ngokutsha ufuna ukuthi sisebenzise abantu besindebeleni basevukeneni njengobe sisebenzisile wathatha umhlaba wathatha into yonke yonke into namhlibiza umuntu wesishonini abantu besindebeleni sentiphini nje ahla lutho siphephele emazweni siyahlupheka imisebenzi bayithethe yonke into bayithethe ibiza bona ngoba babevele bebulala abantu ngokugrawundi befuna umhlaba wakamthwakazi. Yikho sifuna ukuthi uhulumende leza vezinto lezoqala ukuze simncediseni ukugebha engasithuma ukuthi esigebhe nini kusasemasinyane kakhulu. Ngiyabonga.
Nawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithande njalo ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook lapho esi-live streama khona kanye lalabo abasilandelayo emsakazweni erediyweni. Silothabisane Ncube, silokhethiwe Ncube Vasivukisa, silovodloza Ishweti, silo Ashton Sanders, silo Musa Mazibuko. Othi livuka njani mamhlanga mtakagogo? Ngivukisele abakwamathema enkayi. Ye, siyalivukisa ke womathema enkayi. Uthi ngibukele ngise Randburg lezulu liyana khona ngale. U-analyze Indlovu la uthi livuke njani msakazi. Lo Joseph Nyathi uthi livuka njani msakazi. Labalaleli ve-Studio 7. Hayi ke liqhubeke lithumela imbiko yenu balaleli. Sizayitshaya lapha ecingweni leyo engaphumanga libekezele iyeza kumalanga alandelayo. Okwamanje ke sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabandla amakhulu aphikisayo kwele Malawi, ele Malawi Congress Party lele United Transformation Movement asebombe umanyano phambilini kokhetho lwenyanga ezayo. amabandla layo awaphikisa umthethwandaba impumela yokhetho lomnyaka odluleyo eyalahlelwa khatshana ngumthethwandaba kwathiwa kufanele kube lokhetho olutsha i-rerun. Ibandla eliphikisayo lalo selibumbe umanyano okusobala ukuthi ziyabe zindala zombili. Abantu ababili babulewe ngolwesithathu ntambama eKenya esigabeni seMandera esiduzane leSomali, njalo omunye ulokhu engakabonakali kulandela ukuhlaselwa ngabantu abakade behlome ngemibhobho abacatshangelwa ukuthi ngamalecatsha awe-Al-Shabaab abokholo lwesimuslim olwedlulisa amalawulo. Umchayeli webhasi utshele iVoice of America ukuthi ibhasi yakhe ivinjwe ngeyinye imota, njalo wezwa umbhobho ukhala emaceleni womabili wabona abantu abangafika amachumi amathathu begqoke amayunifomu amasotsha bathi wonke umuntu aphume ebhasini ngoba badinga abantu abangasibo bokholo lwesimuslim labangahlali kuleyo ndawo. Abatshonileyo bacatshangelwa ukuthi bebesemoteni okuyiyo esetshenzisiwe ngamalwecatsha ukuvimba umgwaqo besebenzise umaquphula ukuyimisa. Ngakho obuleweyo obesebhasini. Amalecatsha e-Al-Shabaab abelokhu elisana lohulumende weKenya kusukela ngomnyaka ka-2011 lapho eleKenya elathumela amabutho eSomali ukuthi ancedise umanyano we-African Union ukulwisana lawo. Okwamanje ke yebo ke okwenzakala eMelika namhlanje, idolobha leNew York ngolwesine lithethe isinqumo sokuthi igcikwane le-coronavirus selizaphathwa njenge-state of emergency, njalo sokulamachumi ayisithiyagalolunye lanhlanu abantu asebehlaselwe yilo lanxa kucatshangelwa ukuthi inani leli lingafika kunkulungwane eyodwa. Ngalokho sokungamiswa ukusebenza kwamabhasi, izitimela, njalo kube lama-curfew. Abantu sebexwayiswe ukuthi bengalahlekelwa imisebenzi, bexotshwe ezindlini, amabhizimusi avalwe, njalo lokudla kusilele. Emadolobheni eMaryland le-Ohio, izikolo zonke zizavalwa okwesikhatshana. Indawo yokuzithokozisa iDisneyland layo isivalwa. Abantu abasavunyelwa kuya idale leCongress leSenate, njalo imidlalo yebasketball layo isimisiwe.
Thank you.
Skobo, lo ke ngukhuksman ehamba lo Madlela Skobokhobo lo SF Teams wazwa besithi uzangikhomba. Silugqibake lapha uhlelo lethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.